Lento vele bekufanele ukuthi ngabe kudala yenziwa, bekufanele ukuthi ngabe ulomnumzana kudala wafakwa ngaphansi kwezitheziso zenotho, ngokuba ungamathe lolimi lalaba ababusa kabi, lalaba abahlukumeza amalungelo abantu, abatshaya abantu, abatshontsha abantu ebusuku, abangafuni ukuphikiswa, abangavumela amalungelo abantu ukuthi akhule agcinwe. Umuntu onjalo kungenwa ephoketini lakhe asejwe, yikho lokho okwenziwe eMelika, ukuthi bahlasele lona iphoketi lakhe, imali yakhe, iyo abafuna ukuyilimaza ukuze angahambisani lalabo abayizigebengu ababulalelizwe abale corruption, ngokuba vele uyathinteka laye entweni eziningi ezingacacanga kahle enkohlakalweni eningi ye-corruption. Uyathinteka, uyabevela lapha lalaphana, kutsho khona bemele ukuthi babutholile ubufakazi balokho, yingakho bemfaka kuzo lezi zitheziso zenotho.
Isingathi iMelika yethe seUtagwire izitheziso lezi ikhangela ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo yini kulezi nsuku, ukuthunjwa abantu betshaywa esikubonayo, kumbe ivele layo katshana ibivele imlandela uUtagwire.
Izijeziso zenotho asonto evuka ifakiwe nje ngosuku olulodwa, kutsho khona ukuthi iMelika kade isemkhondweni wakhe, kade bemlandela basukela ekhathana lokho bezingela, bemthola uyathinteka enkohlakalweni, bemthola uyathinteka kubusweni kabi kwelizwe, bemthola uyathinteka ekuhlukunyezweni kwamalungelo abantu. Baze bathatha isinqumo sokuthi hayi, siyiso lesi sikhathi sokutshaya, siyiso lesi sikhathi sokutshaya imali yakhe, iphoketi lakhe, isikhwama sakhe, ukuze ayekele ukona lokho akwenzayo, aphume hlakalweni, aphume kuhlukunyezweni kwamalungelo abantu, aphume kusapoteni abantu abadiliza ilizwe, ngokuba nxa ngabe lokho eqhubeka elisapota lelo iqembu elonayo, kutsho khona ukuthi ilizwe lisoze livuke. Uyazuza yena phela entweni zisonakala kanje, iMelika iyakwazi khona lokho. Yingakho isithi hayi, siza kujezisa ukuze uyekele ukuncedisa laba abonayo ilizwe livuke. Yisikhathi kufanele kwenziwe khona lokho vele.